Isifundo 24. Isihloko lesi sizafundwa ngeveka August 10 kusiya ku 16, 2020. Ngipha inhliziyo engaqhamalazanga ukuze ngilesabe ibizo lakho. Isihloko lesi sisekelwe kuHubo 86 verse 11 lo 12. Ngipha inhliziyo engaqhamalazanga ukuze ngilesabe ibizo lakho. Ngiza kudumisa o Jehova uNkulunkulu wami ngenhliziyo yami yonke. Ingoma 7, uJehova ungamandla ethu. Esiza kufunda. Esihlokweni lesi, sizaxoxa ngamanyamazo asemthandazweni yenkosi uDavida, awuHubo 86 verse 11 lo 12. Kuchona ukwesaba ibizo likaJehova. Kungani kumele silihloniphe kakhulu ibizo lakhe? Kanti njalo, ukwesaba uNkulunkulu kuza sivikela njani nxa silingwa ukuthi senze okubi? Indima 1, umbuzo uthi, kuchona ukwesaba uNkulunkulu njalo kungani kuqhakathekile ukuthi labo abamthandayo bamesabe? AmaKristu ayamthanda uNkulunkulu njalo ayamesaba. Kwabanye lokhu ngakhanyana kuyaphikisana. Kodwa lapha kasikhulumi ngokwesaba okukwenza utshayele uvalo kumbe uthuthumele. Sizaxoxa ngokunye ukwesaba okungafanani lalokhu. Ukwesaba lokhu kwenza abantu bamhloniphe kakhulu uNkulunkulu. Kabafuni kudanisa uyiso sezulwini ngoba bangenza njalo ubungane babo laye buzaphambaniseka. Indima 2, umbuzo uthi, ngokamazwi enkosi uDavida akuHubo 86 verse 11, yiziphi izinto ezimbili esizaxoxa ngazo? IHubo 86 verse 11 lithi, ngifundisa indlela yakho, o Jehova, ukuze ngihambe eqinisweni lakho, ngipha inhliziyo engaqhamalazanga ukuze ngilesabe ibizo lakho. Ngesikhathi ucabangisisa ngamazwi la, kuza kucacela ukuthi uDavida wayekwazi ukuthi kuqakatheke kangakanani ukumhlonipha kakhulu uJehova. Khathesi sizaxoxa ngokuthi singakusebenzisa njani okwajonga uDavida emthandazweni wakhe. Okokuqala, sizahlola ezinye izizathu ezenza silihloniphe kakhulu ibizo likaNkulunkulu. Okwesibili, sizaxoxa ngokuthi singatshengisa njani ukuthi siyalihlonipha ibizo likaNkulunkulu nsuku zonke. Kungani kumele silihloniphe kakhulu ibizo likaJehova? Indima 3, umbuzo uthi, yisiphi isenzakalo okungenzeka sanceda uMosi ukuthi ahlale lihlonipha kakhulu ibizo likaNkulunkulu? Cabanga ngendlela uMosi azizwa ngayo ngesikhathi esengoxweni yedwala futhi ebona inkazimulo kaJehova isedlulile phambi kwakhe. Kumele ukuthi lesi kwakuyisenzakalo esimangalisayo emuntwini. UMosi wezwa amazwi alandelayo akhulunywa yingilosi. UJehova, uJehova, uNkulunkulu lesihawu loMusa, ophuzayo ukuthukuthela, ogcwele uthando lobuqotho, olothando olungapheliyo kuzinkulungwane, ethethelele ububi, iziphosiso lezono. UExodus 33 verse 17 kusiya ku-23, lesahluko 34 verse 5 kusiya ku-7. Kungenzeka uMose wayecabanga esenzakalo lesi nxa wayesebenzisa ibizo elithi Jehova. Akumangalisi ukuthi ngemva kwesikhathi uMose waxwayisa ama-Israyeli ukuthi esabe leli bizo lilenkazimulo eyesabekayo. UDeuteronomy 28 verse 58. Indima 4, umbuzo uthi, kuyini okuza kwenza simhloniphe kakhulu uJehova? Nxa sicabangisisa ngebizo lithi Jehova, kumele siphinde sinakane ngokuthi ngumuntu onjani. Kumele sicabange ngobuntu bakhe obugoqela amandla, ukuhlakanipha, ukwahlulela okuhle kanye lothando. Ukucabangisisa ngobuntu lobo kanye lobunye kuza kwenza simhloniphe kakhulu uJehova. Indima 5 lo 6, umbuzo ka-A uthi, lichoni ibizo likaNkulunkulu? Oka-B uthi, ngokwalokho kutsho ku-Exodus 3 verse 13 lo 14, lo Isaiah 64 verse 8, yiziphi indlela uJehova azisebenzisayo ukuze agcwalise injongo yakhe? Kuyini esikwaziyo ngokutshola ibizo likaNkulunkulu? Izikhwicamfundo eziningi ziyavuma ukuthi ibizo lithi Jehova kukhanya litsho ukuthi wenza ukuthi kube khona. Ukutshiwo libizo leli kusikhumbuza ukuthi akula lutho olungavimba uJehova ukuthi enze loba yini afuna ukuyenza futhi wenza izinto zenzakale. Ukwenza njani lokho? UJehova wenza izinto zenzakale ngokuba yiloba yini edingakalayo ukuze injongo yakhe igcwaliseke. UExodus 3 verse 13 lo 14 uthi, uMosi wathi kuNkulunkulu, aluba ngifika kwabakwe-Israyeli ngithi kubo, uNkulunkulu wabo yihle ungithumile yini, babe sebengibuza besithi ungubani ibizo lakhe, ngiza kuthini kubo? UNkulunkulu wathi kuMose, nginguye enyinguye. Lokhu yikho zakutsho kwabakwe-Israyeli ukuthi, unginguye ungithumile yini. Amazwi athi nginguye enyinguye asevesini le angahunjwa ngokuthi ngizakuba yilokho engikhetha ukuba yikho. Emabhukwini ethu sihlala sikhunjuzwa ukuthi sicabange ngobuntu lobo obumangalisayo bukaNkulunkulu. UJehova ngasebenzisa izinceku zakhe ezilesono ukuthi zibe yiloba yini edingakalayo ukuze zimkhonze njalo zigcwalise injongo yakhe. U-Isaya 64 verse 8 uthi, "Ikanti o Jehova, wena ungubaba wethu, thina silibumba, wena ungumbumbi, sonke singumsebenzi wezandla zakho." Usebenzisa izindlela lezi ukuthi intando yakhe igcwaliseke. Akula lutho olungamvimba ukuthi agcwalise injongo yakhe. Indima 7, umbuzo uthi, "Kuyini okuza kwenza simbonge kakhulu baba wethu osezulwini?" Ukucabangisisa ngalokho baba wethu osezulwini akwenzileyo, lalokho asincedise ukuthi sikwenze, kuza kwenza simbonge kakhulu. Ngokwesibonelo, sisala sibambonga ngaphansi nxa sicabanga ngakho konke uJehova akudalileyo. Kanti njalo ukucabangisisa ngalokho uJehova asincedise ukuthi sikwenze ukuze senze intando yakhe, kuza kwenza simhloniphe kakhulu. Ibizo lithi Jehova liyamangalisa sibili. Lokho kutsho libizo leli kusitshela konke ngobaba wethu, konke akwenzileyo lakho konke azakwenza. Ngizamemezela ibizo likaJehova. Indima 8, umbuzo uthi, ngokwalokho kutsho kuDuteronomy 32 verse 3, uJehova ufuna izinceku zakhe zenzene ngebizo lakhe. Ama-Israyeli athi sezangena elizweni lesithembiso, uJehova wafundisa uMose ingoma ethile. UMose yena kwakumele afundise abantu ingoma leyo. UDuteronomy 32 verse 3 uthi, "Ngoba ngizamemezela ibizo likaJehova, khulumani ngobukhulu bukaNkulunkulu wethu." Ivesi le ithethwe kunguqulo yomhlaba omutsha. Amazwi asevesini le enza kucaca ukuthi uJehova akafuni ibizo lakhe lifihlwe kumbe liphathwa ngani lingcwele kakhulu kokuthi akumelanga lisetshenziswe. Ufuna bonke abantu balazi. Ngokuyisibusiso sibili kuma-Israyeli ukuze uMose bafundisa ngoJehova kanye lebizo lakhe likhazimulayo. Lokhu uMose abafundisa khona kwabaqinisa futhi kwabavuselela njengemifefezo etshanini. UDuteronomy 32 verse 2. Singenzani ukuze lathi sifundise ngendlela efananayo? Okusemfanekisweni wendima 8. UMose wafundisa abantu bakaNkulunkulu ingoma edumisa uJehova. Amabala ngaphansi komfanekiso. Lokhu uMose ayekufundisa kwakuvuselela. Kwakumelana lebizo likaJehova uNkulunkulu lokuthunjani. Indima 9, umbuzo uthi, singenzani ukuze singcwelise ibizo likaJehova? Nxa sitshumayela endlini ngendlu kumbe obala, singatshengisa abantu ibizo likaNkulunkulu elithi Jehova eBhayibhelini. Singabanika amabhuku, sibabukelisa amavidiyo njalo sibatshengisa izinto ezikuwebhusayithi yethu ezidumisa uJehova. Nxa sisemsebenzini, esikolo loba siphakathi kohambo, singatshela abantu ngoNkulunkulu wethu esimthandayo lokuthunjani. Singabatshela ngezinto ezinhle uJehova azasenzela zona lazazenza emhlabeni. Nxa bekuzwa lokhu, bangaqala ukubona ukuthi uJehova usithanda kangakanani. Nxa sitshela abanye iqiniso ngobaba wethu osithandayo, siyabe singcwelisa ibizo lakhe. Siyabe sibanceda bananzelele ukuthi bafundiswe amanga amaningi ngaye. Lokhu esibafundisa khona kubaqinisa futhi kubavuselele ukwedlula loba yini abangayifunda. Indima 10, umbuzo uthi, nxa sifundisa abantu iBhayibhile, kungani kungenelanga ukubafundisa imithetho kaNkulunkulu kuphela? Nxa sifundisa abantu iBhayibhile, sifuna ukubanceda ukuthi babelazi ibizo likaJehova futhi balisebenzise. Kanti njalo sifuna ukubanceda ukuthi bamazi kuhle uJehova. Kodwa singenelisa yini ukukwenza konke lokhu nxa singabafundisa imithetho yakhe kuphela? Umuntu ofunda kuhle angafunda imithetho kaNkulunkulu futhi ayiqakathekise. Kodwa umuntu lo uzalalela uJehova ngoba emthanda yini? Kumbula ukuthi u-Adam lo-Eva babewazi umthetho kaNkulunkulu kodwa babengamthandi ngenhliziyo yonke. Yikho akwenelanga ukufundisa abantu imithetho kaNkulunkulu kuphela. Indima 11, umbuzo uthi, nxa sifundisa abantu imithetho kaNkulunkulu, singabanceda njani ukuthi bamthande? Imithetho kaJehova iyasinceda sonke isikhathi. Kodwa kungenzeka esibafundisa iBhayibheli bangakuboni lokhu, nxa bengazwisisi ukuthi uJehova wafaka imithetho leyo ngoba esithanda. Yikho singabuza abantu esifunda labo imibuzo le. Yindaba uNkulunkulu esithi izinceku zakhe zenze lokhu kumbe zingenzi lokhu? Lokhu kusifundisani ngaye? Kumele ukuthi sizathinta inhliziyo zabantu esibafundisayo nxa singabancedisa ukuthi bacabange ngoJehova futhi balithande ngenhliziyo yonke ibizo lakhe elikhazimulayo. Abasoze bathande kuphela imithetho kodwa bazathanda lo Jehova. Baza kuba lokholo oluqinileyo njalo bazenelisa ukuqinisela nxa sebehlangana lobunzima esikhathini esizayo. Sizahamba ebizweni likaJehova. Indima 12, umbuzo uthi, kuyini uDavida akwenzayo okwabangela ukuthi inhliziyo yakhe yehlukane futhi kwaphetha ngani? Omunye umutsho oqakathekileyo uHubo 86 verse 11 ngothi, ngipha inhliziyo engaxamalazanga. Inkosi uDavida yaphefumlela ukuthi bhala amazwi la. Empilweni yakhe uDavida wabona ukuthi kulula ukuvumela inhliziyo ukuthi yehlukane. Ngelinye ilanga wathe phezu kophahla lwendlu yakhe, wabona umfazi wenye indoda egeza. Ngaleso sikhathi inhliziyo kaDavida yayiphelele yini kumbe yayehlukene. Wayiwazi umthetho kaJehova othi, ungahawukeli umfazi kamakhelwane wakho. U-Exodusi 20 verse 17. Lanxa kunjalo waqhubekela lokhu emkhanyele. Inhliziyo yakhe yehlukana, wafisa ukuya emacansini loBathsheba, ngapha efisa ukuthokoza uJehova. Lanxa uDavid wayesele sikhathi eside ethanda uJehova njalo emesaba, wavumela ukukhulelwa yinkanuko yakhe wenza okwakufunwa nguye kulokuthi athokoze uJehova. Lokhu kwabangela ukuthi enze izinto ezimbi. Wangcolisa ibizo likaJehova njalo wenza abantu abangelacala bahlupheka okuguqela labemuli yakhe. Amabala ngaphansi komfanekiso. UDavida wake wavumela inhliziyo yakhe yehlukana. Indima 13, umbuzo uthi, sikwazi njani ukuthi inhliziyo kaDavida yaphinda yaba ngepheleleyo? UJehova wamlaya uDavida futhi uDavida waphinda waba ngumngane wakhe. UDavida wakhumbula ubunzima losizo olwalubangelwe yikuvumela kwakhe ukuthi inhliziyo yehlukane. UJehova wamncedisa yena uDavida ukuthi abe lenhliziyo epheleleyo kumbe engehlukananga. Ye, ngoba ngemva kwesikhathi ilizwi likaJehova lithi uDavida wayeyindoda elenhliziyo elandela uJehova uNkulunkulu wakhe ngokupheleleyo. U-1 Amakhosi 11 verse 4, Lesahluko 15 verse 3. Indima 14, umbuzo uthi, yiwuphi umbuzo omele sizibuze wona futhi kungani? Okwenzakala kuDavida kuyasikhuthaza futhi kuyisixwayiso kithi. Ukona kwakhe kuyisixwayiso ezincekweni zikaNkulunkulu lamuhla. Kungelani lokuthi sisanda kuqalisa ukukhonza uJehova kumbe sesile minyaka eminingi simkhonza, kumele sizibuze umbuzo lo. Ngiyalwisana yini lo Sathane ukuthi angehlukanisi inhliziyo yami? Indima 15, umbuzo uthi, ukwesaba uNkulunkulu kuze sivikela njani nxa singabona imifanekiso evusa inkanuko zemacansini? Kuyini okwenzayo nxa ungabona umfanekiso ku-TV kumbe ku-internet ongavusa izifiso zemacansini? Kungaba lula ukuzitshela ukuthi umfanekiso lo kumbe ifilimu ethile ayisiyo pornography ngokwayo. Kodwa lokhu kungaba yinto uSathane ayisebenzisayo yini ukuze enze inhliziyo yakhe ehlukane. Umfanekiso lo ungaba njengehloka yendoda elisebenzisa ukubanda ugodo olukhulu. Nxa iqalisa ukugamula, ugodo lolu aluhle ludabuke, kodwa engabe ilokhu igamula, lugcina ludabukile. Ngokufananayo, nxa umuntu eqalisa ukubona imifanekiso evusa inkanuko zemacansini, kungenzeka kungakhanyi khonapho ukuthi yamlimaza. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, imifanekiso le ingabangela ukuthi inhliziyo yakhe yehlukane agcine enze izono njalo angabe iqotho kuJehova. Ngakho ungavumeli loba yini engaqondanga ingene enhliziyweni yakho. Igcine ingehlukananga ukuze yesabe ibizo likaJehova. Indima 16, umbuzo uthi, yiphi imibuzo okumele sizibuze yona nxa silingwa? Ngaphandle kokusebenzisa imifanekiso evusa inkanuko zemacansini, uSathane usebenzisa lezinye indlela eziningi ukuthi asilinge. Kulula ukucabanga ukuthi izinto lezi kazizimbi kangako. Ngokwesibonelo, singazitshela ukuthi kasisoze sisuswe ebandleni nxa singazenza izinto lezi, bese sibona kungakubi kangako ukuzenza. Ukucabanga okunja kulunganga ngitsho. Kuhle ukuthi sizibuze imibuzo enjengani. USathane uzama ukusebenzisa isilingo lesi ukuthi ehlukanise inhliziyo yami yini. Kangisoze ngilingcolise yini ibizo likaJehova nxa ngingavuma kukhulelwa izifiso ezimbi. Ukuvumela izifiso lezi kuza ngisondeza yini kuNkulunkulu wami kumbe kuza ngenza ngibe khatshana laye. Cabangisisa ngemibuzo enjengale. Thandaza ucela ukuhlakanipha ukuze ungazikhohlisi nxa uphendula imibuzo le. Ukwenza njalo kuza kuvikela sibili. Kuza kunceda ukuthi wale ukulingwa njengoJesu wathi, suka Sathane, uMathewu 4 verse 10. Okusemfanekisweni wendima 15 lo 16. U-Eva kazanga lwisane lezifiso ezimbi. Thina sitshiyene laye ngoba kasikhanyeli imifanekiso kumbe sibala amameseji angasenza sibe lezifiso ezimbi bese singcolisa ibizo likaNkulunkulu. Amabala ngaphansi komfanekiso. USathane angazama loba yini ukuthi ehlukanise inhliziyo yakho. Ungamvumeli. Indima 17 umbuzo uthi, kungani kunganceda ukuba lenhliziyo ehlukeneyo? Nika isibonelo. Akunceda ukuba lenhliziyo ehlukeneyo. Ake sithi kule qembu labadlali abangazwananiyo. Abanye bafuna kube yibo bodwa abathola udumo, abanye kabafuna ukulandela imithetho yomdlalo, njalo abanye badelela umqeqeqeshi. Kunzima ukuthi iqembu elinje linqobe emidlalweni, kodwa kulula ukuthi iqembu libambeneyo linqobe. Inhliziyo yakho ingaba njengeqembu leli nxa okucabangayo, lokufisayo, le ndlela ozizwa ngayo kubambene futhi kuvumelana lemithetho kaJehova. Kumbula ukuthi uSathane ufuna ukwehlukanisa inhliziyo yakho. Ufuna ukuthi okucabangayo lokufisayo kanye le ndlela ozwa ngayo kuphikisane lemithetho kaJehova. Kodwa ukuze ukhonze uJehova kumele ube lenhliziyo epheleleyo. Ungaqali ukuvumela uSathane ehlukanise inhliziyo yakho. Indima 18 umbuzo uthi, ngokwalokho kutshiwo kuMikha 4 verse 5, kuyini ozimisele ukukwenza? Thandaza kuJehova njengoDavida owathi, ngipha inhliziyo engaqamalazanga ukuze ngilesabe ibizo lakho. Yenza konke ongakwenza kuze ndlela ophila ngayo ihambelane lomthandazo lo. Zimisele nsuku zonke ukwenza izinqumo ezitshengisa ukuthi uyalihlonipha kakhulu ibizo likaJehova elingcwele, kungelani lokuthi ngezinganani. Nxa ungenza njalo, uza kwenza ibizo likaJehova lingcweliswe njengoba ungufakazi wakhe. Kanti njalo sonke siza kutsho amazwi akhulunywa ngumprofeti uMikha athi, siza hamba ebizweni likaJehova uNkulunkulu wethu kuze kube laphakade. UMikha 4 verse 5. Ucabangani? Yiziphi ezinye izizathu ezenza silihloniphe kakhulu ibizo likaJehova? Singabancedisa njani esibafundisa iBhayibheli ukuthi bathande ibizo likaNkulunkulu? Kutshona ukuba lenhliziyo epheleleyo. Ingoma 41, zwana umkhuleko wami. Isihloko lesi siphelela lapha.